Hola mngela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje
labo abayehlulekileyo ku-confirmation process le ebesiyenza balelungele ukuthi ngemva ke-2 weeks bebuyele ebantwini becela ukuthi bebavotele njalo.
Amalunga amathathu awe-MDCT kobulawayo aswela usekelo lokuthi amele njalo indawo zawo engangenanga kukhetho lwama-primaries.
Abangabe benakho okuhlolekayo, abangabe benakho okuchaphaza ibizo lobuqhawe bamaqhawe eZimbabwe, thina kanengikazi siyasuka kuleyo ndawo.
Amacele omabili MDC akhalala ukuya emngcwabeni kamnumzana Alexander Kanengoni, yena obeli-CIO njalo owaphiwa inhlonipho yeqhawe lesizwe. Ele Australia lesula iziphathamandla zeZANU-PF ezingamachumi ayisithupha lanhlanu 65 kuluhlu lwalo lwezintsheziso zenotho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amalunga amathathu awe-MDCT kobulawayo aswele usekelo lokuthi amele njalo indawo zawo engangenanga kukhetho lwama-primaries oluphathwe izolo libandla leli elikhokhelwa ngumnumzana Tswangirai. Abathathu laba sebekhangelelwe ukuncintisana kumaviki amabili alandelayo labanye abalesifiso sokumela leli bandla kukhetho lwelizwe. UNothando Sibanda uyalandisa.
Na Dorcas Finder weBulawayo Central, abamnumzana Samuel Sandla Khumalo wempopho maphelandaba, lo Felix Mafas Finder weMagwegwe behlulekile kuma confirmation okuyikuvumelana kwenkokheli yezigaba ukuthi okhona kumele aqhubeke emela ibandla. Ukhetho lwama primaries lama confirmations aleli bandla kobulawayo luphathwe izolo kundawo eziyisitshiyagalombili, lapho ngaphandle kwalabo abamela abathathu behlulekileyo kuphumelele abomnumzana Reg Moyo oweluveve, uSamuel Siphepha Nkomo oweLobhengula, lo-Albert Mhlanga wePhumula. I-Entumbane emakhandeni ibila ama-primary elections lapho okunqobe ukhansila wakulindawo umnumzana Prince Dube, kwathi enketha kwanqoba umnumzana Phelela Mazuku. Umgcini sihlalo waleli bandla onguye ophethe lolu khetho umnumzana Love Momoyo uthi abameli abathathu bangatholanga usekelo olwaneleyo kuma-confirmation balakho ukuzama njalo ngemva kwamaviki amabili.
Labo abayehlulekileyo ku-confirmation process le ebesiyenza balelungele ukuthi ngemva ke-2 weeks bebuyele ebantwini becela ukuthi bebavotele njalo.
Umoyo uthi lamhla baphathe ukhetho olufanayo emangweni weMathebelela South, lapho abaphethe confirmation eyodwa eMatobo South kumnumzana Gabriel Ndebele. Lama-primary elections kuzigaba eziphethwe ngamalunga eZANU-PF le-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube, ngaphandle kweUmzingwane, iGwanda North leBulilima East. IGwanda North ekamnumzana Thandeko Mkandla, iBulilima East kamnumzana Norman Mpofu, leUmzingwane kankosikazi noMalanga Khumalo ibikhangelelwe ngabaningi ukuthi iyozala Nkomoni, kulandela impiko ethi amalunga la akubandla le-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Ncube asedinga ukumela i-MDCT.
IGwanda North kasikayenzi ama-MPs ngoba kusale zinto esazilungisa, singaqeda sesiyakutsho ukuthi sizayiphatha njani iGwanda North. Kuyafanana le eBulilima East, kube njalo leMzingwane.
Esigabeni sakobulawayo zibe zine indawo okungadingekanga ukuthi kuphathwe ama-primary elections kumbe ama-confirmations: iMakhokhoba elomnumzana Gordon Moyo, iBulawayo East kankosazana Thabita Khumalo, iNkulumane kamnumzana Thamsanqa Mahlangu, leBulawayo South kamnumzana Eddie Cross. EMathebeleland South, iMatobo North kamnumzana Love Momoyo layo ayiphathanga i-primary election kumbe i-confirmation kulandela ukuswelakala kwabafuna ukumncintisa. Ibandla leli kusasa liyaphatha umsebenzi ofanayo emhlubulweni weMathebeleland North andubaliye eMidlands ngolwesithathu. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, nginguNothando Sibanda.